Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 13 kuMpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iningi lithi akulalutho olokuthakazelela ngekhefu lekhisimusi njengoba imali ingatholakali lula njalo umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Kweziphathelane labasakhulayo uNtungameli Nkomo uxoxa lengcwethi kwezamasiko ngendlela abatsha abaziphatha ngayo lamuhla. Namuhla siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo lomculi oludumo uBusi Mhlanga ohlabela eSengilandi endaweni zokuzithokozisa ezijiyeneyo ezigoqela emtshadweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Akusensuku zatshwala ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi akulalutho olokuthakazelela ngaleli khefu njengoba imali ingatholakali lula njalo umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Ingcwethi kwezomkhathi zithi okubangela ukuthi isimo lesi sibe sibi kakhulu yikusilela kwezulu okukhanya kuzaletha indlala emangalisayo ngomnyaka ozayo. Ngakwelinye icele iningi lithi umhlangano omkhulu oyikhonferensi yebandla elibusayo elezanu PF awubaphathisi ngalutho ngoba kuvame ukuthi kukhulunywe kuphela njalo kungabi lamaqhinga aqinileyo okuvuselela umnotho welizwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sakhamizi sakobhutshe ePlumtree uNkosikazi Thobalami Ndebele ngalolu daba.
Ngapha nje kithi khisimusi sokufana nje le mihleni, akusabonakali nje ukuthi ikhisimusi ngoba umumo wezinto vele hayi into ziyabheda sure. Akusabonakali ngisho sikhalele nje ukuthi yebo abantu basacelebrate khona ukuthi ikhisimusi kodwa kahle kahle hayi akulanto esihambayo.
Kuyini okuhluphayo kahle kahle Mandebele ungachasisa?
Okuhluphayo ukuthi asilayona imali elizweni lapha siphethe nzima kathesi ngikhuluma kunje kulobunzima sibili ngoba into yonke okuzibe mnandi kuba mnandi ukubani uphethe imali. So ma bantu bengela mali njengathi esayidini lethu ngapha esisebenzisa amaranda siyafana nje ukuthi vele asila mali ngoba kulezi suku ma uqathanisa iranda ledola kulobunzima kakhulu. So lo buya kuphethe 1000 uphethe malini ufana lo muntu nje obephethe isenti, so uzajabula nje le muli ungela mali.
Kwezinye indawo abamavenkile vele kabasalithathi lona irandi, khona ngapho kobhuje kunjani?
Ye, ngapha basalithatha baba, balithatha kodwa loba uthenga into nje 100 rand ufana ukuthi ayi ufika uthatha into ezimbili uphenduka nge 100 rand. Kuyafana nje lakhona ukuthi hayi vele balithatha ngendlela yokuthi vele sonke ngapha siphethe amarandi kakhulu.
Akusiphe nje umzekeliso wentengo ikakhulu yokudla okumqoka, sikhangele impupu, ichukela, osawudo, kubiza malini?
Impupu sithenga 400 rand kwesikhathi kobo 440-450, amachukeli 2 kg 30 rand, isawudo lisiphile likukhona pho kobo 2 kg singayithola kobo 20 rand.
Oflawa ke lamafutha okupheka le nyama.
Amafutha okupheka o 2 liters abizo 50 rand. Oflawa badura mpela o 2 kg bako 50 rand. So hayi simo sibi impela.
UNkosikazi Thobalami Ndebele isakhamuzi sakobhutshe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudivana kuhlelo lwabasa khulayo igama nguntungamile inkomo. Namhla ngixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ngendlela intsha yanamhla eziphatha ngayo. Endulo bebekobekile bezivutha phambi kwabazali belembeko. Kodwa namhla ngamaqhalaqhala umhlambikazi Lusini. Baba Khumalo ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Siyabona sebevukobhova abasakhulayo kulezi insuku. Kona kalephi?
Ngibona ngani okwamasiko emizini yethu ezindlini zethu obaba nabomama yibo sebayivisayo. Abantu basuka bangena impilo emadolobheni, impilo yabelungu sebekhohliwe ngokwesithembu lwakwabo. Nqangikhane ngibona ngani okakhulu kusukela ngekhaya ngoba sigoqa sisemanzi. Nxa sibehlule ukuthi sigoqe sisemanzi asisathukeki sesomile.
Manje singasola bani kulolu daba baba Khumalo? Ngumagoqa kumbe sisole sona isigogo?
Hayi, kufanele okokuqala sithina abantu bethu bakhuliswa ngabazali ukuthi abazali bethu benzani. Yikho okunye esifanele siqale ngakho sikukhangele ngoba yibo abafanele basithike lesi sikhumba. Nxa bengasazange bafundise abantu babo ngokuqondileyo, ngakho abantwana basuke baphume endleleni yamasiko, endleleni yobuntu bethu. Uthi nxa usuhlangana lo mntwana ngasakwazi ukuthi umuntu omdala ngubaba, umuntu omdala ungumama ngumama, lokuthi aqondiswe ngomunye nje umuntu omdala abe lapho ukuhlonipha. Sebeziphatha njengokuthi labo sebekhulile balingana nabantu abadala. Uhambelana njalo lokuthi le mfundiso ababa nayo ezikolo ayiseyo mfundiso yomuntu ukuthi bakhule kanjani, bangene phakathi kwabantu, baphile njani abantu abadala. Sekusuka kube yikuthi uyapasa kumbe uyafeyila uma uphumelele ezifundweni zakho, unganani ukuthi wena uvele uba ngumuntu onjani ozahlala labantu.
Umntwana ongamchaza uthi ubuthekile ngumntwana olembeko ungumntwana onjani?
Kuya ngokuthi lihlala ngaphi. Kodwa umntwana olembeko ngokwaziyo ukuthi bonke abantu abadala ngobaba njalo ngomama. Njalo nxa kuyukuthi bayelulekwa balalele, babe lakuthi balalele umuntu omdala omqondisayo nxa embona ephambanisa, kungabe kungaphi kumbe kungakibo kumbe kungaphandle kwangakwabo. Njalo umntwana owaziyo inhlonipho uyakwazi ukuthi nxa ezaphuma ngekhaya avakashe aye kwabanye bakhe, abazali bakhe bafanele bakwazi ukuthi uphumile njalo bamnikele umvumo yokuthi uphumile. Khathesi njengokuthe sokumhlambi kazelusile, abantwana abangamankazana sebengena sitambama kanye labobaba nxa bezivela ukuvakashe. Ngakho umntwana ongabuthekanga ngumntwana ongahloniphiwe ekhaya, njalo umntwana ongakwaziyo ukuthi kulo muntu omdala ofanele ukuthi amhloniphe akwazi abe nguye omelulekayo.
Khona izolo amaqalaqala ebekhona yini njengesikubona namhla?
Kwakuthiwa ilihlo lentwala into engenzakali kangako ngoba abantwana babegeziswa ngabazali. Abantwana bakhathesi abasageziswa ngabazali ukuthi nxa ungamtshaya umntwana wakhona sokukhanya ingane izakufa. Babesisaba behlonipha abazali babo, kodwa kwakukhona babesiba khona abalutshwana abangamahlongandlebe abangalandeli okomsuka wabazali. Kodwa kwakulula ngoba bona ngoba abazali babebaqondisa, njalo labantu besigaba babelawo amandla ukuthi umntwana bamqondise. Uhlangane nxa umntwana esesona esigabeni kuthiwe usephambanisa okwamasiko njalo lokuziphatha besigaba, aqondiswe ngabadala abathile nxa sokwehluluyise lo nina. Babekhona kodwa kwakusenziwa imizamo emkhulu ukuthi kungabi yibo bonke abantwana njalo kungaqheli, kube ngabantwana nje abalutshwana abangabebi labo beqondane lokubi ngakwabo ekukhuliseni kwabo.
Abadala bathi isala kutshelwa sibona ngomopho. Ungathanda ukubeluleka ngawaphi amazwi abasakhulayo abakulezi nsuku?
Abasakhulayo kufanele ukuthi bananzelele ukuthi impilo inkulu kulalokhu bona abakucabangayo. kulabantu abaningi abangasibo bakwabo abahlala labo abahlangana labo abangabathatha babaqondise ngendlela ezingayisizo babafundisa ukubhema lokhu zamagwayi igwayi elingaqondanga babafundisa ukunatha utshwala babafundisa ukuntshontsha babafundise zonke izinto ezimbi ezingafunekiyo kodwa umntwana sine sezibona esephakathi kobunzima asiyakhangela emuva kumanisa ukuthi kasaqondiseki ngakho yikho kuthiwa isala kutshelwa sibona ngomopho ngoba umntana enjalo uyabe engasaqondiseki engasalaleli ngoba esefunde izinto ezingayisizo abantwana ngakho bafanele ukuthi bakufunde-ke ukuthi ubuntu bethu bufundwa ngekhaya bafanele babe ngabantu abalalelayo bangabi ngabantu abacabanga ukuthi bayazi okwedlula abadala
le mqotholelo baba Khumalo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
ngiyathaba Khumo baba unganikosabusisa sibe lawo
kube njalo lakini baba Khumalo beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lila
Sibonge untungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Sasilethulela ihlandla lesibili lengxoxo lomculi oludumo uBusi Mhlanga ohlabela eSengilandi endaweni zokuzithokozisa ezijiyeneyo ezigoqela imichado lezinye. Njalo efundisa umculo kanye lemigido yesintu kulelo lizwe.
Hey, umhlobo womculo wami uphuma kude kakhulu. Uyazi ukuthi kunzima ukuthi ukhulume ukuthi umculo wami yini, most of the times uinfluencewa i-locuzen, i-traditional, i-Zulu Ndebele traditional music. Ngiyahlanganisa konke njenge-artist. Traditionally ekhaya vele bekugidwa amadlozi ukhulu wami so but esayidi lakomama yiso kade kuyisonto so umculo wami uhlangene most of the time so ngiyacula i-traditional ngicule futhi i-gospel as well
ekhaya udabuka ngani
mina ngiphuma kobulawa emaphandleni uyabona kusenkayo egolushini
siyabona njalo lapho ebulenjini be-Facebook ukuthi imvunulo yakho ugqoka impahla ezesintu kuhambelana njani lo mculo wakho lokho
vele mina ekuqaleni vele ngumuntu okade ethalento ze-traditional and ngifuna ukugcina amasiko like izulu Ndebele lapho engiqale khona vele engikhule ngicula isiNdebele and sigqoka isintu and isintu leso ngifuna ukuthi kube yinto egcinwayo like ukuthi singalahli so umculo wami mina most of the time ngaqala labo iBlack Unfollows ukucula ngempela professional ngaqala le Black Unfollows iBlack Unfollows yengangu-ladies group yeBlack Unfollows and babona ukuthi ngikhona ngiyakwazi ukucula nokugida lokho osokwesintu bangibiza bathi hhayi ungafuna ukujoyina i-ladies group basigroma from there ku-Black Unfollows yikhona futhi ngabona ngu-Albert Nyathi and abantu bona labo engikhuluma ngabo ngabasekhaya kobulawayo so bona labo abantu uma ungakhangelisisa into abayenzayo bayenza vele i-traditional music so influence yami vele iphuma kibo labo as well because ungakhangela u-Albert Nyathi indlela ayigqoka ngakhona agqoka ngakhona izinto lamanje le Unfollows ngakhangela abakwenzayo kade ugqoka i-traditional so vele ngibe ngabantu most of the time engaqala nabo sengiperforma professionally as a performer as a singer so yibo abantu abangisisa and as well mina vele ngangihlala ngilalela Oliver Makeba oBrenda Fassie oDorothy Masuka uyabona khona kuma jayivana imculo nje ayijabulisa kakhulu ijabulisa njalo so that what makes my music noma ngicule esontweni mina vele bayazi noma ngicule esontweni mangithi ngiyacula esontweni bayazi ukuthi ubuthi ubuya le traditional yakhe mawe ukuthi simbize ukuthi azocula but uyabaza besontweni okay bangibiza most of the times entweni ezinjenga like with okay today it's cultural day esontweni hhayi lapho bahle bengibize bethi sicela ukuthibe lapho
Ye, lapho nxa ucula uyagida yini njalo yiphi imigido oyisebenzisa
mina ngigida imigido kakhulu ngithanda ukugida isishikisha siyagidwa la so mina sigida indlamu ngigida izulu traditional indlamu i-contemporary olokhu zeni konke lobo obansula lani lani okungamifana lakhona kho imigido leyethu e-Afrika e-originally e-Afrika ngibuye futhi noma ngigida leyo mculo imigido leyo ngiyagida ukufunde ngiphinde futhi ngiyifunde ngiyakhona uyifundisa
yiziphi iy'ngoma zakho ongathi zilodumo njalo zitholakala ngaphi ula madlalade kumbe uyahlabela nje kuphela
bengiqala ngokuhlabela nje kuphela lokhu kusendliwe akulokhu kusendlizweni yami ukuthi yino aqangangazama ngathi mana ngilontshe ngoba sometimes ma uselizweni elingasilo like mini elitsha uyabona sengaqala so this year actually ngikwanile ukuthi ngikwanisile ukuthi ngirekhode i-music kukhona i-music engiyirekhodileyo okuthiwa ibizwa bathi i-xenophobia kusemhlanga xenophobia ungahamba ku-YouTube uthi kusemhlanga xenophobia bona i-music yakhona ngoba ngabhala ingoma le ngayibhala ngesikhathi lesiyana abantu behlukunyezwa kakhulu e-South Africa abantu bekhahlanyiswa so ingoma le yabuya ngahle you know infact ngangiyezinyilazo vele ngilazo ezinye iy'ngoma vele ezingakazi zirekhode I'm just working to record now but le xenophobia it pushed me because of what was happening in the thought ukuthi mina ngi-musician kumele ngibe le voice iku-YouTube YouTube abantu bakhona ukungithola ku-youtube.com/vusimhlanga 05
umculi olodumo ohlabela eSengilandi uVusimhlanga sixoxelaye ekhona le eNgilandi ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo iningi lithi akulalutho olokuthakazelela ngaleli khefu njengoba imali ingatholakali njalo umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC